sabona sithandekile salona balale yi sengule balakwe into yenzakala ebalakwe into elihlazo kakhulu into empi enyanyekayo into enhlamba esizweni seZimbabwe into enhlamba ebantwini besindebeleni into yokudelela kubuhlungu kakhulu into yenzakala laphana bekusakhithwa amatshe ntshontshwa laphana amatshe lawa awesikhumbuzo lo bethatha sibazile ukuthi ngubani sisathi kumbe manje-ke lamhla kuhambe kwayabhorwa ngemitshina yecompressor kwafakwa okudubukayo amadarameta ukuthi kuthe kudubuke kube zimvutho okufakwe khathesi akula maviki mangaki lifakiwe lelo litshe elokuhlonipha abantu elokukhumbula abantu bakwethu ababulawa bebulawa ligugu rawundi kubuhlungu kakhulu into engikubone laphana lamhla udaba lwegugu rawundi lolu khathesi-ke kukhanya sokugolomba abantu ukuthi ngale sokududulwa ngamahola ilitshe lesikhumbuzo sokuluqalo sibili olukhulu ukuthi uzangenzani wena muntu kubuhlungu kakhulu angikwazi ukuthi amagama ngiyaswela amagama okukhuluma into engibone laphana kodwa-ke ngithone khonaphana ilanga lonke khonaphana lapho obonakale khona one ngikhala ngikhalela abantu bakithi ababulawulalo khonaphana two ngithile ukuthi ngibone lawo magwala ayenza lezi zinto ngobusuku ukuthi kambe angasondela eduze yini sibonane sikhulumisane sikhulume esikukhulumayo ngoba ukukhuluma sizakhuluma asoke simele ukuzithule njengabomangoyi besitolo sichumune njengabongosto sizakhuluma ngoba kubi lokho okwenzakalayo akusiyo nto okumele singabeyenzakala phakathi kwethu sizame ukukhalela abantu bakwethu ababulawa kabuhlungu okwathiwa ngamahu sibulawa kubulawelwa abantu izaphu ibulawelwa abantu bafa egameni lezaphu abantu bafa egameni lezibra abantu bafa egameni likankomo umkhokheli wezaphu namhla kwenziwa khonoku nxa sithi siyahlonipha abantu sithi siziduduze abantu bathela isawuto phezu kwezilonda ezivulekileyo izilonda ezifresh umuntu uthethe inkalakatha yesipikili esiyi-6 inches sabethela ujesu wabethela enhliziyweni zabantu lamhla ubethela isipikili enhliziyweni zethu sibuhlungu into eyenzakalayo kukhanya njalo akula muntu olendaba lakho abasemthethweni akula muntu olendaba lakho akula muntu o-investigator kodwa sizakhuluma asoke sihlabe sibe lokho sichumile sithule sikhangile ngoba sifuna ijustice kambe sone okunganani elizweni leli ukuthi size senzele into ezinje so khalelike sesifuna ijustice sesidimanda ijustice for gugu rawundi sifuna abantu kukhulunywe kwazakale ukuthi abantu babebulawelwane kwazakale ukuthi omama babedlongula bedlongulelwane omama babedatshile izisu abantu omama abazitheleyo bedatshile izisu ukuthi bathwele ama-distant into bani ihlazweni ngaka hhayi sesizwele bantu sesidiniwe abantu abake behlonipha umhlaba behlonipha abanye abantu kungabi nje so yikho okwenzakeleyo lamhla ngihambile ngayazibonela-ke ukuthi kathi kuhambe kwathini ebhalagwe kuyonyanyeka lokuyana kuyesabeka luqalo olunzima yikudinga inkulumo sibili ukuthi abantu sikhulume njalo sizakhuluma asisenathula sesizakhuluma ngiyabonga.